ndaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Le chona njani mthwazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 6 kunhlolanja 2019 nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane lenye inkokheli yamabandla aphikisayo namuhla bekhulumisana ngomhlahlandlela wenkulumo athi kumele zenziwe ukuze kulungisiswe okuhluphayo elizweni. Kodwa umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa kahambanga kulomhlangano. Abenkonzo yeZimbabwe Divine Destiny bathi lanxa besamukela ukukhulumisana osokuqalwe nguMnangagwa kabavumelani lokuthi abe nguye okhokhela lezi nkulumo ngoba izandla zakhe zingahlanzekanga. Khuluma embikweni wakhe wesimo sesizwe State of the Union, umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthe lo nyaka kulabesifazane abaningi edale leCongress okungakanzeki kubonakale embalini yelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uhlangane labanye babakhokheli bamabandla aphikisayo ancintisana labo kukhetho lokudinga umongameli bekhulumisana ngomhlahlandlela wenkulumo athi kumele zenziwe ukuze kulungisiswe ezombusazwe lezenotho eziqhubeka zitshabalala. Khuluma emhlanganweni lo oqhutshelwe State House, uMnangagwa uthe ukuze kube lenqubela phambili kulezi nkulumo amabandla aphikisayo la kumele amnanze njengomongameli weZimbabwe owakhethwa ngabantu. Uthe njalo amabandla la kumele ahlanganise amakhanda aphume lamacebo okulungisisa okuhluphayo elizweni. Umongameli Mnangagwa ukhuthaze njalo amabandla wonke ezombusazwe ukuthi achothoze izijeziso zenotho ezetheswa uhulumende wakhe ngamazwe afana leMelika leBhilithane.
We have to put our hands together as Zimbabweans to intensify our engagement and re-engagement efforts towards the reintegration of our country in the family of nations and for the total removal of sanctions against our country.
Kumele sihlanganise amakhanda njengabantu beZimbabwe sikhankasele ukuvuselelwa kobudlelwano belizwe lethu namazwe omhlaba kanye lokuthi izijeziso ezetheswa iZimbabwe zesulwe. Lo kumele ube ngumlandu wamabandla wonke ezombusazwe. Kumele aphumele egcekeni asole izijeziso lezi lapho ahlangana khona nabakwamanye amazwe. Okwesibili, kungakhathalekile ukuthi ungwebandla liphi, akekho ongaphumelela nxa umnotho ungasebenzi kuhle. Kumele sisebenzeni ndawonye, sivuselele umnotho wethu njalo, sidale imisebenzi, senzele ikakhulu abasakhulayo.
Especially for our younger generation.
Umongameli Mnangagwa uthe njalo uhulumende wakhe uzimisele ukugxilisa umbuso wentando kaZulu lokuletha inguquko ebalulekileyo kwezombusazwe. Ngokunjalo uthe kungumlando wamabandla wonke angene emhlanganweni wanamuhla ukuthi aphume lemibono yokumele kwenziwe.
Admittedly, there are key reforms which we need to embark upon.
Niyavuma ukuthi kule nguquko emqoka okumele siyenze njengelizwe. Kulapho ke esingena khona njengamabandla wonke sibonisane ngale nguquko njalo sicebisana ngendlela zokuguga abatshali bezimali. Nilipha ingqobe yokuphuma lamacebo angaphumelelisa ilizwe lethu ngokuthula. Okwesithathu ngithi intuthuko igcila kuphela emumeni ohlelekileyo njalo olokuthula. Emazwini kaMoyi owayengumsekeli kamongameli uMnumzana John Landa Nkomo, ukuthula kuqala ngami, ukuthula kuqala ngawe, ukuthula kuqala ngathi sonke.
Peace begins with you. Peace begins with all of us.
Abamabandla aphikisayo abangene emhlanganweni lo bagoqela umkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Kuphe, uMnumzana Love Momaduku owe-NCA, uMnumzana Nkosana Moyo, uMnumzana Noah Manyika labanye. Kodwa umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa kayanga emhlanganweni lo ngoba esithi uMnangagwa kayisuye omele akhokhele inkulumo lezi. Isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda usichasisele okunengi okwenze uChamisa wangayi emhlanganweni wanamuhla.
UPresident Chamisa ubona ukuthi lezi nkulumo azilahli lezidingo zezizalwane zeZimbabwe. Wasesithi hayi ngeke ngimoshe isikhathi ngisiya kwenza lokho. Kuqakathekileyo ukuthi nxa sokulungiswa inkulumo ezilungisa udubo lezombangazwe olwenotho lolomthetho lokubulawa kwabantu, lezo nkulumo ngizuya kuzo ngempela ngizohamba ngigijima, kodwa lezi hatshi zingani ngezokudlala. Okwesibili wasesithi nxa kusenza inkulumo eziqhathe kangako kufunakala kube lo mantshi ozabe khangela ongayisuye womunye wabantu abakulezo nkulumo. Lo mhlangano ngumhlangano kaMnumzana Mnangagwa ongatshengisa ukuthi ulobubelo kumbe ungabe ungela kukhetha kumbe ukufeva uPresident Mnangagwa ngobe nguye awubizileyo.
Kulikhathazi yini ukuthi uMnangagwa uzavuka kusasa esetshela abantu beZimbabwe, esetshela inkokheli yomhlaba ukuthi wamnxusa uChamisa kodwa wayalukuza emhlanganweni?
UPresident Mnangagwa angabe wenelisa kancane ekupheleni kuka-2017 ukuthi athembise abantu izeneze sithi yena uzaba umongameli onokuthula njalo uzaphanga alethe idemokhrasi kweleZimbabwe. Kodwa umhlaba wonke jikelele labantu baseZimbabwe sebekwazi impela ukuthi hatshi uMnumzana Mnangagwa somuntu wokuthenywa njalo impaba ezenza yena uchawu manocha kwenza ukuqila abantu nokungakhuluma iqiniso. Ngakho abantu bayakwazi ukuthi ole qiniso njalo ongathembakala nguPresident Nelson Chamisa hatshi uMnumzana uMnangagwa, ngendlela aseziphathe ngayo eminyakeni ephelileyo kusukela ngo-1980. Abantu bakubona phela abantu bakaMnangagwa besithi bona abantu bebetshaywa ngabantu abatshontshe iy'mpahla lemibhobho yamapholisa. Uzulukazi weZimbabwe sekwazi ungamanga.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC. I-MDC ithi uChamisa uzaphatheka emhlanganweni ozaletha abezombusazwe ndawonye kusasa labenhlanganiso ezizimeleyo oqoqwe inkokheli yokholo lwesiKristu. UMongameli Mnangagwa laye ubikwa ezaphatheka kulumhlangano. Kusenjalo abenkonzo yeZimbabwe Divine Destiny bathi lanxa besamukela ukukhulumisana osokuqalwe nguMongameli Mnangagwa, kabavumelani lokuthi abe nguye okhokhela lezi nkulumo ngoba enguye imbangela yokungahlaliseki lokufuthelana okuselizweni. Kubika uMavis Gama.
Emhlanganweni lentatheli zindaba okwethula imbono yabo phezu kokwenzakala kusukela kuqhamuka udlakela ngemva kokutshengisela okwabizelwa ngabeZimbabwe Congress of Trade Unions mhla ka-14 kusiyafika umhla ka-16 Zibandlela lonyaka. Umqondisi we-ZDD uBishop Anselmo Magaya usole inyathelo elithethwe nguMnangagwa ukumema umhlangano nenkokheli yamabandla e-State House.
They shot people and killed on the 1st of August. They actually killed people a few weeks ago.
Badubula babulala abantu mhla ka-1 Ncwabakazi nyakile. Babonale abantu njalo kumaviki amabili ngesikhathi uZulu etshengisela waqhamuka odlakela. Yibo ababangele umonakalo kwezomnotho wethu. UMongameli Mnangagwa bekumele ngabe udinge abanye abantu ukuthi bakhokhele kulokhu, hatshi yena ngoba yena uvele ungcolile.
Ingcweti ecubungula ezombusazwe umnumzana Colin Ncube utshelela umsakazi ukuba uvumelana lokuthiwo ngabe-ZDD.
Singathi labade besilwa, omunye bese sithi wenade silwa lawo buyalapha endlini yami sixoxisane sibone ukuthi singenza njani. Akusebenzi njalo. Njalo ukuthi ibe ngeyabelaba base kwezombangazwe ayincedisa uZulu. Ukukubiza khona ukuthi asihlangane nini sokudivide ilizwe futhi.
Okudingwa ilizwe, Ncube uthi yingxoxo uqobo ezigoqela inhlangothi zonke zempilo elizweni, njalo kungabi ngabezombusazwe abazikhokhelayo.
Kulamanti esiwathi ngama-stakeholders atshiyenetshiyeneyo kakhulu. Angancedisana lalaba abakwezombangazwe, bencedisana lomongameli, atsho ukuthi umongameli ebe nguye ophambili okhethayo ukuthi kade sifuna ukukhuluma laba bezombangazwe. Kusasa sikwazi ukuthi uzabiza kobani, thina sithi i-dialogue kumele ihlanganisele mina lo muntu njekazana, ayikhona abasemqoka nalaba afisa ukukhulumisana la.
Umkhokheli welinye lamacele amabandla eliphikisayo le-MDC umnumzana Nelson Chamisa akayanga emhlanganweni wenkokheli yamabandla aphatheka kukhetho lwanyakenye obizelwe ngumongameli Mnangagwa Estate House. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umhlangano kamantshi wakoBulawayo namhlanje uphe amakhosikazi ahlala eNkosi Mayini amahlanu imvumo yokuthonisiswa bevela emakhaya abo kungela kuhlawulela imali yesibambiso e-bail. Kodwa abathathu babikwa bezaqhubeka bevalelwe njalo bazathonisiswa kusasa bevela ejele. Ngakolunye uhlangothi abafana abasakhulayo abahlanu labo abaphiwe imvumo yokuthonisiswa bevela emakhaya bengahlawulelanga isibambiso, icala labo lidluliselwe kulangala kusasa behlangene labazali babo abalichumi. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
KoBulawayo amacala okuthumba lokubhidliza impahla aqhubekela phambili etholiswa emthethwandaba kamantshi owe-Trade Gold, lapho umantshi Sithembiso Ncube avimbe umtshutshisi unkosazana Portia Mashaju obephikisa ukuvunyelwa kwabesifazana abayisificamunwe mibili ukuhlawula imali yesibambiso se-bail abacalwa ngokuthumba impahla ko-spa e-Richmond, njalo uhulumende kalabo ubufakazi obeneleyo. Umantshi Ncube uphe omama abahlanu abalensane imvumo yokuthonisiswa bevela emakhaya abo bengahlawulanga isibambiso se-bail, esithi akusimlandu wabo ukuba icala selilamaviki amabili lidluliselwa phambili kungela bufakazi. Abantu abalichumi lanhlanu abahlala eNgozi Mine abathonisiswayo bamelwe ligqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Tinashe Runganga ochaza kabanzi udaba lwabo.
Namhle at least uMajor said ukwanze ukuconsider ama personal circumstances for omama abala abantwana abancane from 4 years kusiya kuyehla phansi, at least laba banikwe bail, but abanye balama 6 years kusiya phezulu umantshi uyalile ukuthi banikwe bail, but kusasa siyabuya siphenduke sikondini. Abasakhulayo bonke banikwe bail ngokuqala, the first days appear court abancane bonke banikwe free bail.
Urunganga uthi kumgceke ukuthi isizathu sokubotshwa kwabantu laba asikho.
So icala ukuthi akade befuna ukubreaka into spa abangene batshonte abatholanga abalelutho abalalutho, vele estate case vele isifile lapho.
Unkosikazi Thembelani Moyo olendodakazi yakhe ebotshiweyo uthi ubotshwe vele ezihambela eNgozi Mine engaphathanga lutho.
Ah, wayezihambela vele ezidingela amacimbi nje lokudinga into zeNgozi, but wayengathwalanga lutho yena ngithi. babefika bengithatha
omunye njalo ongathandanga ukuvezwa igama lakhe olendodana yakhe ebotshwe ngenyanga edluleyo uthi ubelokhu evalelwe
ubotshwe mhla ka 15 since then ubelokhe in custody esekame ngikhona ephiwa i-free bail namuhla
kusenjalo ababalisi abakhalale umsebenzi kusukela izolo baqhubekela phambili ukuthi abanye abalihlekana baqhubeka besiya emsebenzini kobulawayo okuveza ukungaphumi ngalizwi linye enhlanganisweni zababalisi ezehlukeneyo abanye belalela inkuthazo kahulumende yokuthi bengakhalali umsebenzi ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Live Talk lamhlanje kuhlelo lwe Diaspora Forum sikhangela ukubonakala kobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba ngesikhathi eleBhilithane lisithi kaliseyi kusekela isicelo seZimbabwe sokubuyela kumanyano weCommonwealth. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulumo zomsebenzi wokuthengiselana phakathi kweMelika leChina zibikwa zizaqhubeka ngeviki ezayo emhlanganweni okhangelelwe ukuxazulula ukufuthelana kulomsebenzi phakathi kwamazwe omabili. Iqula elizakhokhelwa ngunobhala obona ngezemali umnumzana Steve Mutshin uzalubhekisa eBeijing ngeviki ezayo. Umphathintambo obona ngezomvikela kweleBhilithane uBen Wallace uvikwa esithi kulimbiko aseyitholile ekhomba ukuba nentathelizindaba yelizwe lakhe uJohn Kentil owathunjwa le ntathelizindaba yeMelika uJim Foley ngabalwa becatsha besiMuslim abedlulisa amalawulo abe-ISIS eminyakeni eyisithupha edluleyo basaphila. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhlanje uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxelo nkosikazi Rona Spanda owenhlanganiso zamakholwa awebandla le-Seventh Day Adventist abadabuka eZimbabwe asebehlala lapha eMelika.
Thina njengamasabatha avela eZimbabwe sakubona ukuthi singabuya la kuleli lizwe uba nguwe wedwa uchiya imuli yakho ekhaya abanye babuya bebancane bachiya abazali ekhaya bakhulele la abanye babuya beyizimuli bafike ba mhlawumbe bahlale endaweni lapha bangazi wakhona bangagula kumbe bagulelwe kumbe bafelwe akula muntu obaziyo bagcina bebodwa bezibabuthane bebodwa sasesikunanzelela ukuthi kuqakathekile hathi ukwenzela kuphela njengabantu abadala kodwa labantwa bethu ukuthi bakwazi lapho esivela khona abanye bazalele la kabakwazi sasikwenza eZimbabwe
la selisenzani-ke ukuze limanyanise abantu bonke lawo
sasesibona kufanele ukubana senze inhlanganiso sile nhlanganiso enkulu esihlangana khona njengemuli zonke kanye ngomnyaka ngabo-July uJulayi wonke umnyaka wonke siyakhetha indawo any state sihambe khona lezi muli zethu nabantwa bethu siyehlangana sifike khona ngale sifika siba lezifundo eziningi sesibela abafundisi abaningi abavela ekhaya ababuya bezosiphathisa lakho khonokho yindlela esiphathisa ngayo abafundisi bethu bonabo ukuthi nxa ebuyile lapha athole kuyimvidanyana esingakuqoqa silinike la ayeziphathisa njengemuli asenzi khonoko kuphela ngokuhlangana njengemuli njenge national level kuyasinceda njengoba ngijike ukuthi kufundisa abantu bethu lokho esikho khona lapho savela khona. Nxa uke wasivakatshela uzananzela ukuthi ingoma sinxa sikhona ngale kasihlabeli ngesikhiwo, siyahlabela ngesishona, siyahlabela ngesindebele ukwenza ukuthi abantu bethu bafunde ulimi lwethu kumbe balwazi ukubana silendimi zethu esasizikhuluma ekhaya singalahleki nxa sesilapho.
Labumba kuzingatsha
ugatsha lwabobaba lapho obaba bahamba besiyahlangana bona bengabobaba bebodwa befundisana banxusa futhi labo abantu abaqeqetshileyo endaweni ezehlukeneyo abafuna ukuzifunda. Umshado la e-America iphakathi kohlupho, impilo esiphila ngayo inzima, abantu bayehlukana ngekhaya, omunye uye emsebenzini, omunye nxa evele emsebenzini omunye uyangena, isikhathi sokukhulumisana kasikho. Uze kugcine engxenye ezinye izinto zonakala uzokuthi abantu labana sebayalala. Obaba basebesithi hayi ukuze sincediseke lathi asikeni sixoxelini iindaba zethu eziphathelene lathi njengabobaba. Basebebumba ke elabo ugatsha lokubana bakhangeleni iindaba ezinjalo.
Omama ke bona bamanyana njani?
Siyabuthana umnyaka yonke ngo-April, siyakhetha isteki lapho esifuna ukubuthana khona. Kuba lezifundo ezimangalisayo, abaningi sebephathisekile ngezifundo lezi. Singabomama abendileyo, omama abatsha abangatshadanga abadinga imitshado, bonke kuba lezifundo ezehlukene, abaningi imitshado seyaqina, abaningi sebathola imitshado ngenxa nje yokubana bebuye bezofunda izifundo. Kuyasifundisa ukuthi siziphathe njani njengabomama e-America.
Unkosi sika Zirona Spanda ngwenhlanganiso zabakholo lwesiKristu abe Seventh Day Adventist. Ubekhuluma ecingweni lo Praxis Jeremiah we Studio 7. Umongameli Donald Trump weMelika uthi uyaziqhenya ngokuthi lonyaka kulabesifazana abanengi edale leCongress okungakaze kubonakale embalini yeMelika. Umnumzana Trump utsho lokhu esethula umbiko wesimo selizwe weState of the Union phambi kwamadale omabili aweCongress izolo. UChris Kande usibhalo ludabango kugcweleyo.
Inani labesifazane kakhulu abakubandla eliphikisayo elamaDemocrats liqinisile kakhulu kulandela ukhetho olwenziweyo ngenyanga kaLwezi nyakenye. UTrump uthi ukuqonga kwenani labesifazane edale kutshengisa ukuthi ilizwe liyaqhubekela phambili ngentuthuko. Kesizwe amazwi kamongameli Trump.
Don't sit yet, you're going to like this. And exactly one century.
Ngemva kweminyaka elikhulu wethulwa umthetho wokuthi abesifazana bengavota, sizilenani elikhulu kakhulu labesifazana edale leCongress.
More women serving in Congress than at any time before.
UTrump uthi ilizwe leMelika lizaqhubeka lifakela imithelo amazwe afuna ukuthuthuka ngokuthengisela eleMelika impahla elemithelo yaphezulu.
One priority is paramount, reversing decades of calamitous trade policies.
Esinye isivumelwano esilaso yiPalma esibi kakhulu. Sikufaka sobala kulizwe leChina ukuthi ngemva kweminyaka besiphatha kubi sokufike emaphethelweni.
Intellectual property, the theft of American jobs and wealth has come to an end.
Wengezelele esithi ilizwe leMelika lifuna ukubambana livuselele ukwakha imigwaqo lezakhiwo esezifadalele.
And I am eager to work with you on legislation to deliver new and important infrastructure investments.
Lesibizo sokusebenza lani ukuthi sakhe izakhiwo ezintsha sebenzisa ulwazi olwakulezi nsuku. Asizo sifiso kodwa indingeko, sifuna ukwehlisa intengo yemithi nokuvikela izigulane.
The next major priority for me and for all of us should be to lower the cost of health care and prescription drugs and to protect patients.
UTrump uthi kuyadanisa ukubona amakomiti edalele Congress abunjwayo ngenjongo yokumcubungula. Kodwa ophe umbono wokuphikisa amazwi kaTrump unkosazana Stacey Abrams usole uhulumende kaTrump esithi uhulumende lo ufuna ukudabula izimuli phakathi esithi elemelika lakhiwa ngabantu bokuza.
Compassionate treatment at the border is not the same as open borders.
Ukuphatha kuhle abangena elizweni akufani nokuvumela abantu ukungena. Umongameli Reagan wakuzwisisa lokho. Umongameli Obama wakuzwisisa lokho. Uzulu weMelika wakuzwisisa khona.
We must all embrace that from agriculture to healthcare to entrepreneurship, America is made stronger by the presence of immigrants, not walls.
Lo ngumbiko wesibili wesimo sesizwe iState of the Union address osuphiwe ngoTrump. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Robert Nesta Marley, otherwise oyaziwa kakhulu ngokuthi nguPop Marley, simkhumbula simkhothamela ukhothamelwa ngumhlaba wonke jikelele lamhlanje ngoba lilanga lakhe lokuzalwa. Alubana usaphila ubeyabe esefikise iminyaka engu-74 lamhlanje. UPop Marley wafa mhlaka 11 May ngo-1981. Sizigqibeke eso suku ngokukhangela bezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa ohlanganele enye yenkokheli yamabandla aphikisayo namhla bekhulumisana ngokuhluphayo elizweni. Kodwa umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa kayanga kulomhlangano. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.